namboni vuvi mhako kambe tadiskavhoresana kuti zvikanyerepera slide embala yeflag yeZimbabwe hauondi flag yeZimbabwe naliyana okuti mwave mudhokisiskavhoresana kuna ndendi havantu njevamuthakazelelayo indlela yavamuthakazelelayo iyaresponda futi nendlela ekondileyo ebantwini abamuhlangabezayo bemuthakazelela akulilengelo lakhe futi kipsi ukuthi yena efuna ukukhankasa kumbe funa ukwenzani kuba lapho angakhankasa khona anti nayo ilelingelo lakhe ngumuntu ukuthi ngathi uyina kuthakazelelayo xa ekhangela ikhonapha ezimbabwe bone akubonayo dakuthi sitatiphela kipsi umuntu nxa evakatheli ilizwe ungakhohlwa ukuthi ilizwe leli kathesizina nxa sikhuluma ngalo ilizwe elibuswa urhulumente ebuswayo ngowezanu p f kodwa ungambangali nxa ungambona ehamba labantu bezanu p f sokuthi awukhankaseni izanu p f hayi ayisiko konoko kodwa bekulilungelo lakhe njalo ukuthi ebonakale efaka senisani isikava ethise sigqokwa ngumongameli
ye kodwa-ke abakubandla le-CCC lamanye but khonoko ukugqoka isikava lesi kutsho ukuthi sekhankasela ibandla le-ZANU PF njengoba kuyisikhathi sokhetho wena ungadinga ngakhonoko
angivumelani labo ngoba isikava sodwa sona siyisikava hhayi asiyo campaign isikava isikava impahla egqokwayo kithi ngabe isikava lesana njengoba ngiphitshe ukuthi sihle ngoba sile mbala yefulegi yeZimbabwe okuthi ngiyambona ishupho ngakho khonoko kodwa ukuthi abantu basanda ukuthi phakathi kwento yonke abayilokuzayo bathithe okunye ayeza abantu kambazi njengoba njani kithi hawu bantu bokutheni kathi shiwa eyi hayi into zakhona ziyahlika mpini
ubucabangela ukuthi yena angafike yenzeni kwele Zimbabwe ukwenza ukuthi engagconwa ngabantu ukuthi ubambe lokhu kumbe akumelanga abambe lokhu
ye hayi kona kips mina into engiyibonayo ukuthi anti buya kathesi ngesikhathi kukhankaswa kuyisikhathi sama-election ye yikho abantu bekhuluma konke khonoko kodwa-ke yena hhayi amboni ihlupho kips njengoba khona kwakwenzileyo kips mbonakani kunelungelo lakhe ukhululekile ukuthi eyenze ilobayina hayi afisa ukuyenza lanxa ikhoke isikhamba sikamongameli wajida kuqondile kips ngibona kuyinto enhle kakhulu yena layenhle